sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngisakele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhla ka 21 lwezi 2023 nguProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kume court lapha esikuthi ngaye court ukuthi bebone okukhona, bebone sibili iqiniso likhona ukuthi abakhokheli isikhulu ngobani uthaba ngwasimazi.
Umahluli we High Court udlulisele phambili inyathelo lokwethula isinqumo edabeni lapho abe-CCC bathi umnumzana Sengizo Tshabangu abamazi.
Into angingena umntwana uqala ukukhala ngathi ngiyothala athi ngabona umntwana into anginamhlane yamdonsa ngathi yayigidemisa yaze yamthiya yayibaleka indawo yamluma isithondo sakhona sizikho vele sinigoda ngoba ivrandi lami liphezulu so outhi yona ukweqakwa isiyale phansi laye ngeke ngicandi zenze ngithola sezile umntana.
Izisele zikhuza umhlolo izakhamuzi ze-West Nicholson ngolwesine lweviki edlulileyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe i-18 months ngengavula. Amakansila weHarare namhlanje akhethe umnumzana Lovejoy Chitengu ukuba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umahluli womthethondaba waphezulu oweHigh Court oweHarare uJustice Tawanda Chitapi udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho ibandla le-CCC elithi umnumzana Sengizo Tshabangu wazifaka ukuba ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli okungekho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Okuphume emthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kulezisekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili, esinye esilethwe nguTshabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagqwetha awe-CCC lakaTshabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uTshabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule isinqumo. Ekhuluma emthethwandaba we-High Court, elinye igqwetha elimela i-CCC umnumzana Agency Gumbo utshele intatheli zindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba kabamazi uTshabangu.
Kume court lapha esikuthi ngaye court ukuthi bebone okukhona, bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli i-CCC ngobani uTshabangu asimazi.
Uqhubeke sithi ukusobala ukuba uTshabangu uzama ukukhokhela ibandla angelani nalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi.
Sithi uTshabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi ukuthi athathe intando yabantu abayitshengisa ngama-elections athi asebenze le-ZANU-PF bemunikele ukuthi ephume enguye ongu-leader we-CCC.
Kodwa igqwetha likaTshabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthe balethemba ukuba idale liza kupha isinqumo esizabathabisa.
Namhla kade sisenkantolo, inkantolo ebisaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye-CCC abazithi bayi-CCC loTshabangu besithi bona uTshabangu kayiso member ye-CCC njalo besithi kayiso secretary general. I-CCC le esesibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu-CCC. Isileli i-document esithi i-constitution ele-three pages. I-three pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuzasayinwa khona ukuthi i-CCC isiyikhona okweyikho khona and kusayinwe ngu-Nelson Tshamisa. Leyo kasiyazi.
UJustice Tawanda Chitapi uthe uzakutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje. Kodwa akavezanga ukuba linhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani njalo akatshongwe ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo. Ngimele iSidwe 7 ngiseHarare Mina Rosin Love.
The Voice of America.
Amakansila awe Harare namhlanje akethe umnumzana Love Joy Dengu uba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Ukhethwa kwababili laba kuza ngemva kokuxotshiswa ezikhundleni lezo kukamnumzana Ian Makone lomsekeli wakhe unkosikazi Khudzai Kadzombe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla eliphikisayo le-CCC. Umnumzana Singizo Chabangu. Kuvika umlondolozi Ndlovu
ekhuluma lentatheli ndaba osengumeya omutsha oyarare uchitengu utshele intatheli ndaba ukuba kuyadanisa ukuba idolobho leli lizaqhubeka likhetha usodolobho ngenxa yokuxoshwa kwabantu besithi ulethemba ukuba idale lizaphendukisa uMakone.
To express both my sadness and also relief that this chamber has taken a most unusual step.
Kuna ukuba ngithi ngidale kakhulu ngoba abantu ababili abakhethwayo laba omelelelo lesikhundla lezi ukhansela uMakone noKadzombe basebenza nzima okwesikhathana bengakaqotshwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Tapiwa Gumbo osebenza lenhlanganiso i-African Leaders Network uthi lokhu okwenzakala edolobheni leHarare kulakho ukuphazamisa indlela idolobho leli elenza ngayo umsebenzi.
Ama records lawa aya affecta sibili naba ze service delivery because nxa sina sikhangela indaba ye government governance it's all about consistency and continuity. Manje nxa lokho kutshintshwa sokuthi ukuthi kulama structural changes abenzakala nama systems within ama city councils lama council la khona azatshintsha because i leadership quality lama leadership styles achiyene vele as individuals we know ukuthi izinto lezi zichiyene and politically lokhu kutshengisa ukuthi ngikhona iZimbabwe sisakhatshana kakhulu lokuthi sibe lento econsolidated.
UMakone nonkosikazi Kadzombe ngabanye babantu abaxotshiswa ezikhundleni abakizo ngemva kokuvotelwa ukuba ngamakhansila nguZulu ukukhetho lukaNcwabakazi nguChabangu. Okwamanje kulamalunga angamashumi amane lambili 42 awePhalamende asewaxotshisile edaleni leNational Assembly leleSenate ukuthi amakhansila ase waxotshisile asengamashumi iphosi ayisikhombisa 59 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginoDlozi Ndlovu.
Kusenjalo, ukhansila kaward 8 koBulawayo olilunga lebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu namhlanje ukhethwe ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho. Umeya ngumnumzana David Coulthard. UNdlovu ungena esikhundleni esichiwe umnumzana Donaldson Mabutho. Yena ke uxotshiswe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengiso Chabangu. UNdlovu utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi uzasebenza katalala.
Sokukhangelelwa ukuthi kwenzakale akuyiwa ku-honeymoon kodwa sekumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakoBulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala kulo hlupho lwamanzi kumele ngincedisane nosodolobho uDavid Coulthard labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakoBulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery emgwaqo yalungiswa, isiwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sithinse siyahambelane lomumo wakathethi, senzele oversight ku-management ye-council. Yikho khangelwe izakhamizi ukuthi sikwenze, kodwa sikwenza phela konke khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nxa inyanga iphela. Ngoba izakhamizi zinelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqongqosela siyacela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane le-council ngokubhadala ama-rates nxa inyanga iphela. Kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councillor zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge-council ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi luyabe lungazwisiseki kuhle ngoba ikhansili nyanga ngenyanga ipha indlu inye ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakuthi hluphe esikhathini esiningi ukuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate
Indlu ngayinye ile mitha yamanzi yini njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe sithini leyo mitha.
Yebo, izinye ngayinye ilayo imitha kodwa ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Sokuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthengwe inye ifakwe ukwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi, kubhadalwe amanzi umuntu awasebenzisileyo, ngoba ma imithi ifile kuzayenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uqeda inyanga ongasebenzisanga amanzi, i-estimate izabuya isithi usebenzisile, ngoba akazange kube kuphume kutatshe ukuthi wena amanzi awasebenzisanga leyo nyanga ngoba kungela meter reading.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo omutsha obeqoqa-ke lapho lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Zisele zikhuza umhlolo izakhamizi ze-West Nicholson emathebeleland South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe 18 months ngeyingavula zamazinyo ekamelweni yamluma yabaleka laye. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 inise ukuxhumana lonina walingani unkosazana Petronella Moyo esibhedlela seGwanda namhlanje lapho alaliswe khona lo mntanakhe lapho asilandisele khona okubedleleyo njengemuli.
Manje usenzeni ikoroba umntana seminyaka-13 selindanga ngene emnyango esithembeni indanga ngene umntwana eqala ukukhala ngathi ngiyathalaphi ngabona umntwana into anginomthana yamdonsa ngathi yayigijimisa yaze yamichiya yayibalela indawo yamluma isithundo sakhona siyidipho vele siyigot ngoba ivrandi lami liphezulu so othi yona ukweqakwa isiyale phansi daye ngangicandi lenze ngithola sesiza intanga
la nxabanekekela inyamazana zenhle abenetsa parks and wildlife management beya-ke bezidubule akubi le nguquko ebakhona kulokho kufuthelana osekukhona phakathi kwezinyamazana zenhle labantu elizweni jikelele. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Abe-Israyeli labeqembu lebutho eleHamas abalwisanayo namhlanje babikwa beveze uba singaba khona isivumelwano sokuthi kukhululwe abathunjwayo yiHamas kanye lalabo abagcinwe ele-Israyeli abesiPalestina emangweni weGaza. Inhloko kahulumende yakwele-Israyeli umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa etshele intatheli zindaba ukubana lesi sivumelwano sisalolongwa njalo amalungiselelo okulotshwa kwaso asekuzinga laphezulu. Ngakho-ke balethemba lokwethulwa kwesaziso salesi sivumelwane. Umqondisi wenhlanganiso ye-Palestinian Prisoners Affairs Authority umnumzana Kodora Ferres uthe yena isivumelwano lesi sigoqela ukukhululwa kwabantwana abangamakhulu amathathu lengxenye 350 labesifazane abedlula amashumi athobaminembili 82 abesiPalestina abaphansi kwele Israel. Isibhedlela esikhulu eseGwanda sesibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwabodokotela labongi. Iningi labo asebechiye umsebenzi eZimbabwe besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ukusilela kwezindlu zokuhlala kulesi sibhedlela lakho kubikwa kungokunye ukuxotsha odokotela. U-Albert Ncube uphenduka enkundleni esipha lolu daba.
Lanxa isibhedlela seGwanda Provincial Hospital kumele sibe labodokotela abalithumi lasikhombisa 17 okwamanje kulabayisithupha kuphela. Lokho kuvele namhla ngesikhathi umphathintambo obona ngokwenza kale zansi emandebeleni. Unkosikazi Evelyn Ndlovu esethekelela lesi sibhedlela ukuze ibone ukuthi sisebenza njani. Udokotela Shadre Kororo okhulume emele umqondisi wesibhedlela lesi uthi lanxase kule ngcwethi zabodokotela eGwanda Provincial Hospital kuningi okusilelayo.
It's real, particularly the issue of accommodation to our staff. I think we've made it home to our staff quarters.
Udubo lokusilela kwezindlu lapha kuliqiniso. Ngithemba lizibonele libhoda lapha ukuthi izindlu asinazo zilutshwane nxa siqathanisa lezisebenzi esilazo lapha. Lesi ngesinye sezizathu esidala ukuthi singatholi inani labodokotela esibafunayo. Okwamanje silabodokotela abayisithupha kuphela, lanxa kumele sibe labalitshumi lasikhombisa. Kungenxa yodubo lwezindlu silakho ukuthi silethe ingcwethi zabodokotela, kodwa udubo yikuthi akula lapho abangahlala khona.
Ugororo uthi ngaphandle kokusilela kwabodokotela abongi labo beneli ngoba iningi seliphume elizweni ngobuningi lisiyadinga amadlelo aluhlaza emazweni aphetheya afana leBrithani leMelika.
We have a significant attrition now of nurses that are leaving, a lot of nurses that are retiring.
Abongi abanengi sebesukile kuleli kuthi abanye ngabathiya umsebenzi, kungakho silodubo lokusilela kwabongi kanye labongi ababelethisayo. Nxa sikhangela abantu okumele sibancedise, kungakho kuyadingeka ukuthi kudingwe abanye.
Ngemva kokuzwa lokuzibonela umumo lapha, umphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe kuyajanisa ukuthi isibhedlela lesi sibhekane lengxaki zonke lezi ezigoqela ukusilela kwemitshini yokusebenzisa lanxa igwanda ehlezi phezu kwenotho yegolide elenjwa ngamankampani amaningi.
We are going to conscientize our population and our business community on giving back to the community.
Sisuka lapha sizafundisa uZulu kanye labo somabhizimusi ngokuqakatheka kokupha. Kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ngezizalwane zakuleli ukuze sigcwalise inkulumo kamongameli ethi ilizwe lakhe ngabanikazi balo. Yiloba yini edingakalayo ezibhedlela kahlangane njengezizalwane zakuleli, njengabalimi, njengezibambodi, ukuze sibambisane lohulumeni kulokho okudingakalayo, kungaba yimitshina kumbe izindlu.
Ngimele umsakazi weStudio 7. Ngise Gwanda, Albert Ngube.
Amavinkili amancane akobulawayo aqhubeka esanda enzikini yedolobho kubangelwa ngabanikazi bezitolo asebe yabela abanini bamavinkili indawo lezi ezincane zokuthengisela esezihlukaniswe imiduli yamaplanka ebebahlawulisa imithelo ukuze labo bancedakale ukwehlisa ezabo indleko ngenyanga. Lokhu kubikwa sokudale ukuwa kwezitolo ezinkulu esezithola abathengi abalutshwane ngenxa yentengo zabo abathi ziphezulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanikazi bezakhiwo eziningi koBulawayo sebelomkhuba wokwehlukanisa lezi zakhiwo ukuze zifinyelelwe ngosomabhizimusi abancane. Osomabhizimusi laba bathengisa loba yiphi impahla ongayidinga ezitolo ezinkulu ezigoqela ukudla, impahla yokugqoka lokunye. Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ncube, uthi abantu kumele besebenzisane amabhizinisi amakhulu lezitolo ezincane ukuze kungabi lokulahleka kwemisebenzi.
Isimo somnotho asimanga kahle. Amabhizinisi amakhulu ayehlile ukuthi asebenze elizweni ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle lokuswelakala kwesimo esifaneleyo sokuthi basebenze. Nxa kuvalwa amabhizinisi amakhulu kuhamba imisebenzi, abantu balahlekelwa yimisebenzi, kutsho khona ukuthi kuzakhwela inani labantu abangasebenziyo elizweni. Kuyanceda ukuba lezitolo ezincane, kodwa lezo zitolo ezincane kumele zihambe lezitolo ezinkulu ukuze abantu abangasebenziyo babe namabhizinisi abo. Kodwa lokho esikubonayo ukuthi abantu baphelelwa imisebenzi.
Unkosikazi Nomathemba Mathuthu othengisela kwesinye isakhiwo esahlukaniswayo saba ngokungamavinkili akuncane uthi intengo zabo ziphansi yikho iningi selithenga kibo.
Ngomumo okhona eZimbabwe wonke umuntu sebona kungcono ukuthengisa. Ngokunjalo sibona kungcono ukuthi nxa ulendawo ezivulwayo kulama space singene sizame ukuphila ngoba phandle kunzima ukusebenza ubaleka njalo lentengo zethu ziyabe ziphansi sesiphathanisa lalezi ezikhona kuma-supermarket amakhulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho ongumqeqetshi ekolitshini le-NAS, uthi ukwanda kwamavinkili amancane kulimaza izitolo ezinkulu esezisehluleka ukusebenza ngendlela engazilethela inzuzo.
Inkinga yalokhu yikubana kulimaza amavinkili amakhulu ayiwo aqhatshe abantu abaningi. Njalo siyananzelela ukubana kwezinye indawo lalaba esithi ngama-suppliers sebevele baqonde kumavinkili amancane ngoba lawo belanda yona liyana i-US dollar esikhona ku-informal sector. Kuyona la mavinkili amancane siwabonayo ehlumahluma indawo yonke. Phosa idolobho lonke nje lijikelele. Sokuhlephuhlephunwa izindawo kubhaxiswa zona lezi izitolo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi usebona kungcono ukuthenga emikotweni ngendlela yesiphatho abasitholayo.
Thina sesithenga emikotweni. Okwenza sithenge emkotweni ukuthi amashopu amakhulu lawo anjengabo Pick n Pay wesisikhathi uthola izinto ezizingekho njalo lama-price abo ephezulu. Okunye futhi okusikhathazayo ngamashopu la amakhulu ukuthi nxa siyathenga hayi siphatheka kabi la ama-till operators le indaba ye-change. So emkotweni is-best option ngoba bale-customer care service yabo enhle, bakuphatha kahle la uzizwe nje ukuthi uzothenga.
Emavikini adlulileyo izitolo ezinkulu ezinjenge-OK Zimbabwe, i-TM Pick n Pay lezinye ziphume egcekeni zikhalaza ngokusabalala kwamavinkili lawa athengisela emikotweni kanye labathengisela endleleni. Abezitolo lezi bathi bona bathengisa ngedola leZimbabwe kodwa laba abanye bathengisa ngelemelika bengela abalawulayo. Phezu kwakho konke, amakhampani lawa athi abhadala imali eziningi ezigoqela ezamalayisensi kanye lemithelo kahulumende engabhadalwa ngabanye. Umgoqo omkhulu usekusetshenzisweni kwemali yakwamanye amazwe ezitolo ezingekho emthethweni kumbe ukusebenzisa intengo yemali yomkambo omnyama, kukanti izitolo ezinkulu zifakelwa imigoqo kumbe zihlale zibhekwe ngelihlo lokhozi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abasakhulayo abaningi bathi sebesesaba ukuveza ukubana basekela aphi amabandla ezombusazwe elizweni kumbe ukuya emihlanganeni yamabandla abo. Besithi lokhu kufaka impilo zabo engozini kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya. UTobias Mzingwa usipha lolu daba.
Intanga bathi sebenanzelele ukwanda kwalabo abakumabandla aphikisayo abathunjwayo bechaywe kakubi njalo abanye bebulawa njengoMasaya. Omunye walabo abathi kungcono ukuhlala bengaziwa ukuba basekela ibandla liphi nguPhephelaphi Maseko ohlala eMzilikazi koBulawayo.
Hayi, mina ngikhululeke kakhulu ukukhuluma ngokuthi ngisupporta iPeople's Health Party nxa ngikhuluma labangani bami. Ayikhona and public spaces ukuthi ngiyahlangana ngikhuluma iloba ngubani sengimtshela ukuthi hayi mina ngisupporta le hayi ngikhonapho ngiyesaba.
Omunye njalo osakhulayo ohlala eLower Gwelo unkosikazi Sipho Mlotshwa ongumsekeli we-Citizens Coalition for Change usole abebandla leZANU-PF esithi yiwo abathumba kanye lokuhlukuluza amalunga e-CCC.
Ilizwe lonke liyakwazi ukuba abezwane yibo abaqala umsindo ngoba bethemba ukuthi amapholisa kanye lemthethwandaba iyabasekela. La kubona ngaphuthi umuntu ophambaniselweyo nguye obotshwayo kodwa olecala etshiwa ezihambeni. Sifuna utshintsho lapha elizweni okokuncindezelwa ngababusayo khathesi hhayi sokwanele.
Kodwa unobhala wabatsha kubandla lezane uPF koBulawayo umnumzana Admaya Masikati uthi ibandla lakhe letheswa amacala elingawaziyo.
Mina ngombono wami ezinye izinto ziyabe zizinto ezabe zikhulunywa nje kodwa kungela evidence yokuthi mhlawumbe kukhona okunjalo okwenzakalayo. But nxa kukhona mhlawumbe abantu bengahlala phansi babonisane kube nendlela ezingayenziwa ngayo ukuthi indawo ezinjalo zilungisiswe.
Baningi abasekeli bebandla le-CCC abathunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo batholakala betshayiwe balimala kakubi abagoqela yena uThaphumane Masaya othunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabezana uPF. Kumaviki amathathu edluleyo ummeli wabasakhulayo edale lephalamende owebandla linye umnumzana Thakuzwa Wangajore naye uthunjwe watshayiwa kabuhlungu ngabantu ababehlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47 abacatshangelwa ukuba ngabachuphi bakahulumende ama-CIO bebambeni labasekeli bezanu PF. Unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu, isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC, uthi ukubulawa lokuthunjwa mahlayana kwabantu kwenza ukuthi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe.
If you see someone ehlezi eceleni kwakho ethi uyayenza something is saying something standing up for either themselves or others or the right thing, then the next thing you see that person esezithola ele dilemma. It's not wonke umuntu ongaba lesibindi to like do the same thing.
Ocumula indaba zabatsha uMkoti Ncube osakhulayo ohlala koBulawayo njalo ekhokhela intsha yensonto angathandanga ukuthi ivezwe ngegama uthi okwenzakalayo elizweni kwephula ilungelo labasakhulayo lokuphatheka kwezombusazwe.
Sinenzelela ukuthi abatsha bayahlukuluzeka kakhulu njalo amalungelo abo okukhokhela amalungelo abo okuphatheka kwezombusazwe ayaphambaniseka njalo uphambaniseni kwabo. Sinenzelela ukuthi abasahlaliseki ngoba abantu bayabesisaba.
Umqoqi wengeze wathi uhulumende ulomlandu wokunakekela ilungelo lokungena kwezombusazwe kwabontanga.
Amanyathelo lawa angathathwa ngcono ngamapholisa kanye nama-court inkantolo zethu. Kube le mithetho sibili egxilileyo ebambekayo ukubana kungatholakala umuntu ebotshiwe kumbe ethethwe kumbe ethwane ethunjiwe uyajeziswa umuntu wenza leso sihluku.
Loba ilizwe likhangelane lokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo esigodlweni eHarare koBulawayo lakwezinye indawo, ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yokungathembeki kwenkundla yezombusazwe kungabangela ukuthi babe balutshwane ontanga abazavota kulolu khetho. Indaba zokuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezepolitiki besekela amabandla aphikisayo sezibhahile eZimbabwe kungenani lokuthi abakhwabandla ezombusazwe batshona bechumayela ivangeli lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukubana sizwe imibono yabo ngokusabalala komkhuhlane wesifudo esekholera elizweni jikelele. Lapho kulabantu abazinkulungwane ezidlula ezithoba minembili 8,000 asebebanjwe yiwo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umahluli owe-High Court udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho abebandla ele-CCCC abathi umnumzana Sengizo Jabangu abamazi. Zisele zikhuza umhlola izakhamizi ze-West Nicholson eMathabeleland South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye yezelwe 18 months ingavula. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.